Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kumabaza 2021 ngoGift Dube. Yendaba zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe. Njalo uncoma uhlelo lwe-National Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la or efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile mgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakumandla leZANU PF bathi kuningi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamkanje sikhule abantwana beZimbabwe sebelakuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingama-207 asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingama-207 asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingama-50,000, 35,806, sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye-Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye, 1,552, asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingama-40,000, 37,699, sebehlelwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingama-35,000. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi la namhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41, Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe-National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukungiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
These provide a broad framework.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyane handa esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane lemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ngomhlabathi owaphiwa abansundu. Umnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze lubiselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kaMnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olwe-National Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mbona ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Uthi lalabo abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcine kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu oyenze kuhle esikolo longazange akafunde. Ngibona engani i-training program laser sinceda njalo sike sezwa ukuthi akula fees ebhadalwayo. Ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiyo yelizwe. I-Partisan National Youth Service ezana sebe introducer futhi bonabana ama green bombers okuthiwa ngama-border gezi abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi basebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavothele bathusele abazali ukuvothela iZANU-PF. Lokho sithi hhayi asikufuni kudemokrasi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lwe-National Service in a normal country asohlelo olubi uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo ehlelo lolukhona bengkodwa kwelakithi kwele Zimbabwe uhlupho ngalolu hlelo National Service ukuthi iZANU PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba izidlova ukuba izikliwi bechaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama elections. Njengoba nje sinanzelela ukusokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama elections, iZANU PF sihlilungiselela ukuthi laba abatsha beqechayo babe bazachaya abadala beba intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besibe votela lona ibandla leZANU PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi. Kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko ukuthi kulokho kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
Umnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulabanye abantu abathi abathakazeleli kuZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Umnumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okunhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uzibuse. Kodwa ke sesinanzelela sesibona ukuthi hayi uzibuse simtholile eminyaka siyedlule, kodwa inkululeko sibili kayikho. Akula nto namhlanje singayikhangela sithi siyakholisa yona, kambe yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo? Singakholisani kambe elizweni eselingasela mali, ilizwe elingasela kudla, ilizwe elingasela msebenzi? Zonke izinto seziphelile, zibhidlakile.
Umagwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye lozulu.
IZimbabwe kayiseyilo lizwe lelani esalilwelayo. Sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangela nozibuse, kodwa singakhululekanga. Sidinga inkululeko. Inkululeko izokuza kusasa. Kungcono sisebenze bantu beZimbabwe ukuze inkululeko ize. Ngoba kathesi sithunjiwe. Sithunjiwe ngabembi begolide. Sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibobodwa.
Abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla leZANU-PF leZPF zaphu bathi kabalunanzi usuku lukazibuse. Umnumzana Patrick Ndlovu, umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakweleZimbabwe, uthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu, ngoba abantu balambile, abantu abasebenzi, abantu bayadubeka. Akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile, ngoba khathesi sesibona abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuyiRhodesia kwakungcono. Sebengani sebeze bekhala abantu beZimbabwe nje, abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMosa babisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso. So thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa, silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu, ukuthi igazi labo ngani selizeneze lachithekela amanga nje. So lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze.
UNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule.
Sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo, bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama, njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu. Abantu abathatha amandla ngoba ngawabo.
Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka eMpumalanga.
Ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani. Zimbabwe is a unitary state, yiko kukhona kusisekelo sombuso. Kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe, liqunywa njani ilizwe leli? Njengoba vele ilizwe leli ilizwe elilodwa elilemihlobo etshiyeneyo yabantu, alisoze liqunywe ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa, laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga ezokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu. Njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba le mpi, impi yakhona lobani, bazayenza lobani impi yakhona, kubanga ulwelwane.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Balaki Nkomo okubandla leZANU-PF othi kunenge osokwenziwe libandla leZANU-PF kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Umuntu angavota abenamaplazi amakhulu anjalazi atho sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngama-minerals, umuntu omnyama wayengafuni. Namhlanje sikhululekile, abantwana beZimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo. Njalo sesikuthatha futhi kokuvota into engcamba bengavuna ukuthi bavote. So asikukhaleni ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ithi phela abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu.
Khathesi umkhonomo wethu uyantenga-ntenga, imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe, abantu abatsha abasebenzi. Uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuse la namuntu ongazaka asebenze, umhlabathi kasilawo sezandleni zezano sibuswa izano lochuku eyabulala abantu bayithi kakhulu hlanga lemathebulo wamathabelelendi ngegugura hundi kuze kube lanamhla indaba yakhona iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna bobabamkhulu labo bababethu abafa igugura hundi lokho ebeyankangcwatshwa akulazibuse esingamjabulela kumbe singabhiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhu ya.
Lo Dube naye uthi akusoze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegugurahundi.
Awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igugurahundi. Ungakhomba nje ukuthi laphaya badlwengule umama wakhona lapha badlwengule intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabonje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizedwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli kaMasomo Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomphuqazo wegugurahundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokala abantu abedlula izigidi ezilikhulu lamashumi amane 140 million asebehlolwe emhlabeni onke jikelele batholakala bele COVID-19. City sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle oleCenters for Disease Control kuzwekazi le-Africa luthi kula bantu abafika phose izigidi ezinye lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala pelo mkhuhlane we-COVID-19. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela seCharlotte Maxeke Hospital kwele South Africa obekulo mlilo owethusayo. Iziphathamandla zikahulumende zithi akula muntu olimele ngesikhathi kuvutha amalangabi esibhedlela lesi.
Senganamasiva
senzi umandla
yena baba mkhulu
senganamasiva
belo bola
usenzi umandla
kahelo koko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lo nkosazana sikhathele nyathi laba sikhuluma khona ngabantu abangendanga
nxa su independent umama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyisitshelwa ukuthi la ngale ngkhaya umama la uthe kosisi bathe into ezinje sezithe wena vele uyabusukhangela okwakho ukuthi usolva njani wena ani into esukibi sihlupha lapha omama babe sebezibonele kudala ukuthi eyakhe life iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe engasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokukhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane kona pana sutshela ukuthi namhlanje the ayuye echurchi siyendaweni enje kumbeso kuthiwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima ebantwini abangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubomama kakhulu angazobaba but obaba kwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa azaguge iba nzima but omama hhayi kuba bakujwayele futhi bakwanisa into uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvaleli sozulu ngabafitshane manyathi khonapho
hayi lokugcina semvaleli sabalaleli ukuthi I think umendi umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphe sephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike obo 30 something to 40 wedwa bese uthiwa uyathathwa from 40 years kusiyale I think ukuba nzima ke lapho ngoba uyabo sokhulile usule ingqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebebakhulu kumbe ngolabantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje uyokuba umakoti ongugogo kebe kungasayenzi labana abantu labo sebezahluleka lokuchayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sibimanga lamhlanje ukuze ungake yaba disturb engqondweni ukuthi kanti manje lokho umdala la yeseceleni lapha sokumba engathi bejwayele ukuxoxa lami besidlala bengichacha sebezayesaba phela sokulokhulu la iceleni yayibona nje ngithi nje life yakho niya bisiza sizaqalisa ukutshintsha iba nzima ngoba usumdala ngiyabonga abalaleli
haye uhlelo lwethu luma lapha kwalamhlanje besilosikhathele nyathi yena ongendanga njalo wayingcwedi kwezamasiko esintu asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo sokwisikhathi sokholo lwesikristu silontukameni komo
Lamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo
usiphatheleni lamhlanje
Siloku sisaphuma kupasika ngifuna ukubala ku Luke chapter 24 iverse ka 46 nsehla phansi wathi kibo kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafile ngosuku lwesithathu kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem linake linkwe ngabafakazi balezi zinto ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqhakathekile yebo kodwa into eqhakathekileyo njalo ukuthi esinazela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe njalo ayithiyela lati yikuba ngabafakazi bevangeli isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe yikuba phumanini liye kwabanye abantu okokuqala sinanzelela ukuthi lapho wakhuluma ukuthi kumele kutshunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo kumbe wena intshumayelo oyitshumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na ukuphenduka kuqakathekile siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi phenduka nini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze so ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhlizweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabe ngu-tax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza yiluphawu lomuntu yabe sephendukile lolo khathe siyabona ntane ngumuntu esithi mphendukile kodwa lokho phakathi kwesono senesu ayivele elasho amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza achiye isono akade ephila kisho kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawu kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani yiko okuqala ukuphenduka okwesibili ukuthi kumele thina nxa silifakaza leli evangeli kukhanya ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu abantu abaningi nxa betshumayela ivangeli kuyabe kungasakhanya ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi kuphakanyiswa ibizo likamprofethi kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu ngoba uyakhuluma uPaulu kwabaseFilippians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu kodwa siyasibona abantu sebesuka umuntu usetshumayela ibandla lakhe umbusetshumayela ibizo likamfundisi lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambaneni yikuthethelelwa kwezono zabantu ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo
akuyiphethe mfundisi
Asithandazeni baba igama lika Jesu sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo nalapho esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba balemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama lika Jesu ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke egama lika Jesu siyathandaza amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya sinomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungathini lokusasa mfowethu. Sike sizwe ezabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo Ashley Phunye olwela ilungelo likaZulu kanye lo-admire masikati okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF sizaqala ngokuzokuthi uAshley uzathini ngokuqhakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo Phunye ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lulusuku olusikhumbuza ama sacrifices ayenzwa ngabantu and lulusuku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoba.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa kanti singakhangela ama courts ugcwele ama political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa ihulumende kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama citizens. Siyabona ama cases abo makombolelo aruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza. Siyezwa ukukhulunywa ngumongameli kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngama youth ukuthi kube le bank yabo. Ngoba ama youth afuna into ezivambekayo abazithulayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi bekwanisa ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singakuthi ngama misplaced priorities.
Hayi siyabonga Phunye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba asizweni ukuthi uAdmire Maskati uthini ngalolu daba. Admire tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Yophi hayi ngiyabonga ngiyathanda ukuthi ibibibidithu iZimbabwe usuku loluphakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe ende kwabasakhulayo imbona ngabantu uphakatheke kakhulu ngenxa yokuthi bayasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo ngoba nje iground dankhona labe lingekho lebhubhati siyalandelela ukuthi bakhona nje abakusakhulayo abakhona nabo nafana kwezombangazo bakwazi ukuthi bekhulume lokhu nalokhu sikhona apho nje zananzelela futhi ukuthi kukhula amathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu zananzelela ukuthi abantu kukwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolo.
Siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa ukubona njani lokho?
Ya umbono wabo uyakunjalo angithi but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke ale ndlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi lokhu kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluphi uhlukumbe ngawo umbono singakhangela kithi kakhulu ndaba ngizananzelela ukuthi vele kwezomuntu angazi thina singathi sebe sifake kuma sideline ngenxa yokuthi kukhona imigqa esingakutshelwa kumbe kuyabe kusenzakala izinto kwezinye indawo sinesile singazazi kumbe izinto yangizayenzakala kudala sezithendi kwakathesi ukuthi wena njengontanga ufike ungene kumbe ungenele into enyelelana kuyabalula. So ngibona ngathi abantu abaningi sobe sithi uhulumende but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukuphindeyithi. So xa uhulumende eyithi sinento kumele sizilungisele izinto but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni basuke ukuhlabela cha izinto angithi but zilungiswa ukuthi singene engenini zombangazo sihambe lathi khona fana ukuthiwa kuse-parliament elungisa imithepho ezabe isifeza singenze ngabontanga but ontanga ngiyithoka kasesa kaliyonke nabokuseti ngene kwezombangazo ukuthi awusibhadali imali yethu.
Hayi Zulukandaba sithanda ukubonga uAdmire Maskati kanye lo Ashley Phunye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphetheleni ohlelo lwanamhlanje. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Gobe.
Happy Happy Independence Day. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wenze midlalo iqembu le Dynamos Football Club linqobe eLanders FC elakobulawa 2-0 kunkezo ye Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ngu Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.